Kuluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bephatheka kilo, kodwa nxa seliqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile. Khona kwanti abantu bazafaka amakhanda ndawonye, abantu babizwe sonke sithi cwi sithanyela, sithi cwi sidobha izimi. Kuba isifundo kithi kakhulu ebantwaneni bethu. Ndethemba nxa siya khona sihambela abantwana bona abancane bezikole abo baye bayingxenye, kwenzela ukuthi ekukhuleni kwabo bananzele ukuthi uhlanzeka kuyinto eqakathekileyo esenza sihlonipheke njengedolobho.
Kuyini ongakukhuthaza izakhamizi ngenhlelo ezinje ezimayelana ngokuhlanzeka kwedolobho?
Eqinisweni siyabona ukuthi izibi endawo eziningi ziyalahlwa. Ungangena emalokishini lapho esithi ngama-open spaces, uyathola abantu belahlile izibi. Ungene phakathi edorobheni esithi ne-central business districts, uyathola izibi zilahliwe. Kodwa kuyiqiniswa ukuthi izibi lezo azizibuyeli, izibi lezo zilahlwa yithi thina izakhamizi zakoBulawayo. Yikho-ke sokubuya lolu hlelo lokubana uhlelo lolu zabe ukusifundisa ukuthi izibi zingalahlwa nje mahlayana. Ungangena ngathi esikhona apha edorobheni njengoba sisitsho kulobuchapho obukhulu esibunanzelelayo. Ungahamba ngale kubo Fifth Avenue enanzela abantu ukuthi kuthengiswa njani laphana, uyobona idoda esuka laphana iyesabeka. Nxa kathi esingangena sebetshayise bona abana abantu Christchurch sensana u-Fifth Avenue, uyathola umgwaqo wonke ugcwele izibi. Kusitsha abantu abanxa betshayisa, babonga ukutshayisa, betshiya izibi khona phana, betshiya amatye khona phana, kuyinto engalunganga. Sukela futhi singene nje ezitaradeni, athola kukhona abantu abaleleyo ezitaradeni. Abantu laba bavela kwezinye indawo, abangahlali koBulawayo, abavela kwezinye indawo. Abanye athola bevela kwale emasenaleni, abanye bevela kwanale emaswingo, abanye bevela emidlands, bebuya khonapha bezothengisa izinto abazithengisayo. Ngenxa yokuthi izinto zabo athi bezithengisa zisaphelanga, abasabuyeli emzini yabo, abasagada amabhasi buyala ababevela khona. Sebelale ezitaradeni, uzathengisa insuku ezimbili ezintathu kuze kuphele konke lokhu. Eqhubeka khona beleyo engcolisa idorobho lakoBulawayo. So thina sithi asifakeni amakhanda ndawonye njengezakhamisi, sifundisane, sikhuzane. Kungabi lo muntu olahla izibi. Bese sithuma siphala lamapholisa, abancede kakhulu ikakhulu i-Central Business District ukuthi abantu laba balale esitaradeni bangavunyelwa, bangalali esitaradeni. Kuyibo abafaka ingcekeza enkulu laphana edorobheni, babuye lapho futhi lanxa sebefuna ukuthi sebephathekile, befuna ukubana bayazinceda, bayangena emkotweni khonapho, lenceleni kwemgwaqo khonapho bezinceda. Kwangona kuyingozi empilweni zabanye, ngoba idorobho kuyayingcolisa. Soke sithi thina njengezakhamizi siyacela ukuthi singalahli izibi egangeni, izibi zingene emabhibhini ukwenzela ukuthi zibe zothathwa khonaphana. Singambona lo okwenzayo, asifundeni ukukhuzana. Singameli kuphela ukuthi umasipala uzakhuza, umasipala wakhona yithi asikhuzaneni. Idorobho elihlanzekileyo liyahlonipheka, njalo kuyenzala ukubana lidonse labe singama-investors babuye bezovula amabhizimusi khona. Akula muntu ongavula ibhizimusi edorobheni elingcolileyo. So-ke izakhamizi into esingazincedisa ngokuthi singalahli izibi egangeni.